Ekhuluma emkhosini wokwamukela amajekiseni lawa esilindweni sendizamtshina eseRobert Gabriel Mugabe International Airport, umongameli uncome ubudlelwano obukhona phakathi kukarhulumente wakwele China lowakhe.
Your Excellency, we are making steady progress in the fight against the pandemic and in the ongoing national COVID-19 vaccination rollout program.
Siyaphumelela kulempi njengelizwe yokulwisana lalolu bhubhane kanye lakulolu hlelo lwethu lokuhlaba amajekiseni omuthi wokuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Ummeli weChina eZimbabwe uMnumzana Gao Xiaoxun utshele umbuthano munye ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe amalutshwana abe ngawokuqala ukutholiswa isipho sale mithi ivela elizweni lakhe.
So far, we have donated or are donating COVID-19 vaccines to 69 countries in urgent need and is exporting vaccines to 43 countries, responding to the UNDP.
Sesanelise ukupha isipho sale mithi ye-COVID-19 kumazwe angu-69 adinga usizo lwesiphangiphangi, njalo uhulumende usala imithi kula mazwe ngendlela yokuphathisa kulabo abahlaba umkhosi beludinga.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Genesani Ntungagwa upha umbono wakhe ngejekiseni leyi.
Ukubona kwami akuzange ngufakwe ulwazi oluningi ukuthi ma sihlatshwa leyo vaccine kuyiwa kabi. Okwesibili, ama-vaccine la masingadalela kumbete ezomthethwani lawa selungiswe emazweni amaningi, kule vaccine ye-Russia, kule China, kule angaphikani. Kusho ukuthi akula vaccine esingathi yiyo kumele ngesikhiwa esingathi yi-standard elo hlobo oluzangena wonke muntu zonke ndawo.
Okunye okwenza abantu bangalithembi leli jekiseni uNtungagwa uthi yikuba uZulu ebona abalutshwana abakuzikhundla zikahulumende abalokhe bengakahlatshwa.
Yena uhulumende mbeni umngameli upresident Mnangagwa ma eqiniseka ngevaccine yena uke wahlatshwa na? Bona iningi labo mbeni abakukhabhinethi abalezikhundla uhulumende bahlatshiwe na leyo vaccine? Ngemunye umbuzo ohambelana ngodaba lwe-vaccine.
Uhulumende othi ulethemba lokuthi kuzahlatshwa abantu abangaba yisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60%, kumbe abangaba yizigidi ezilichumi 10 million. Impahla eyamukelwe nguhulumende lamhla iza ngesikhathi umuthi owehlandla lakuqala ulokhe ungakasetshenziswa waphela lapho kusahlatshwa abakuhlangothi lwabasebenza lozulu kakhulu, ama-frontline workers, njalo besasekhona abalokhe besathikaza ukuhlatshwa lijekiseni leli. Kodwa umsekeli kamongameli enguye njalo umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Constantine Ndochi Wenga utshele umbuthano munye ukuba luqhuba kuhle uhlelo lokuhlaba abantu leli jekiseni, njalo ilizwe selikhangelele ukungena kuhlandla lesibili lokuhlaba abasebenzisana lozulu abagoqela abakuhlangothi lwezemfundo, abasebenza emithethwandaba, inkokheli yabezinkonzo labanye. UMnangagwa uveze ukuba phakathi kwamajekiseni abuye lamhla agoqela isipho samanye azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 ezivele kwabeChina, lamanye athengwe nguhulumende wakhe kunkampani ye-Sinovac kanye lempahla esetshenziswa kwezempilakahle ethengwe kunkampani ye-Sinopharm. Le mithi yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 iza ngemva kwenyanga ilizwe litholiswe omunye ozinkulungwane ezingamakhulu amabili njalo 200,000 we-Sinopharm, wona ohlatshwa abasebenza lozulu kakhulu, ama-frontline workers okubalisela odokotela, abongi, intatheli zindaba labanye. Kunje sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 37,660 ijekiseni le-COVID-19 Sinopharm vaccine eZimbabwe jikelele kusukela ngenyanga edluleyo. Sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu asebebanjwe bele coronavirus kusukisela nyakenye leli gciwane liqhamuka elizweni, labulala bedlula inkulungwane eyodwa lengxenye ekutshoneni kosuku lwangomvulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.